Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nogawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Elingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-12 Mpandula 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kuqhamuka ingxabano kubandla le-CCC kobulawayo phezu kwesinqumo sokuba amakhansila avotele bani ukuba ngumeya lomsekeli wakhe kunye lamakomiti.
Ayilokhu ngamanga aluhlaza Joko, akulanto enjalo, akuzange kufakwe imigoqo, njalo abantu abatshelwanga ukuthi kuyaba lama-recalls nxa kungaba lo muntu ovotela omunye.
UZulu sele ebambe owangaphansi kulandela ukwethulwa kweluhlu lwabaphathintambo i-cabinet ekhethwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ebalisa indodana yakhe lomzukulu wakhe.
Ngiyokuguqula inotho mbe ngiyokuzisebenzela njengemuli. Bayabuza bathi kungani upresident esefake izihlobo zakhe ku-cabinet.
Okunye okudanise abanye ku-cabinet le yikuthi kulabantu abalutshwana abadabuka ezabelweni zeMandebeleni.
Yes, abanye bathi abantu bemathebeleni balutshwane ku-cabinet. Kodwa uphinde ukubheke ngendlela yokuthi nxa upresident ekhetha abaminista andu bekhetha bephathi yakhe abawinileyo. So bavele balutshwane abezanu PF abawina emathebeleleni.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukuqhamuka ingxabano kubandla le-CCC kobulawayo phezu kwesinqumo sokuba amakhansila avotele bani ukuba ngumeya lomsekeli wakhe. Amanye amakhansila atshele iStudio 7 ukuthi batshelwe ukuthi bengayekela ukuvotela umnumzana David Coulthard ukuthi abe ngumeya lomsekeli wakhe umnumzana Donaldson Mavuto bazaxotshwa ngohlelo lwe-recall. Amakhansila la acele ukungavezwa amagama athi okunye okubacunulileyo ukuthi kukhethwe abagcina isihlalo bamakomiti e-council abangayisibo bakobulawayo. Kodwa isikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo umnumzana Swithan Chirowodza ukutshaye indiva lokhu.
Ayilokhu ngamanga aluhlaza Joko, akulanto enjalo, akuzange kufakwe imigoqo, njalo abantu abatshelwanga ukuthi kuyaba lama-recalls nxa kungaba lo muntu ovotela omunye. Mbona ngani ikuzama ukuthi into ebiyenziwe ngendlela ehlelekileyo ebukwa umhlaba wonke ukuthi leyo nto ithole angani ukungcola, angithi? So asithandi ukuthi singcolise umsebenzi omuhle owenziwe ngabanye. Into ekhona kubizwe ama nomination phakathi eCity Hall. Kwatholakala ukuthi u Senator Councilor uSodolobo uDavid Coulthard uqanjiwe. Kwatholakala ukuthi nyo seqanjiwe. Right. Uthe seqanjiwe laphana kwaye kuthiwa ama secondaries. Ama secondaries abantu abasekelayo. Kwatholakala ama secondaries. Kwazobuzwa ke ukuthi ukhona yini ongabe ethanda ukuthi aqambe omunye umuntu kwabe kuselakala. So lokho ukuthi kuthiwa abantu balisiwe amboni kuliqinisa. Into ebivele isobala ukuthi nxa kade kulomunye umuntu obele efisa omunye ukuthi athathe leso sikhulu. Bembona hani yikwesaba ukuthi umuntu lo beyadliwa. Kukhethu uthi nxa ungama lo David Coulthard ube losekelo olukwanileyo amakhansela amaningi ebemsekela. So mbona la abantu babethukile baswela indlela ukuthi bafake owabo umuntu behlulekile ukufaka owabo umuntu sebeqamba amanga bethi besithi uthiwa bethuselwe ngendaba zama-recalls.
Njalo sizwa kuthiwa kulokukhonona ngendlela okukhethwe ngayo abagcina isihlalo bamakomiti ukuthi kuthiwa lakho bekufana lendlela okuthiwe bekhethe ngayo bengayekela bebetshelwa khona ukuthiwa bazaxotshwa.
Lokho ngiyaphinda futhi ukuthi ngalisilo qiniso lokho ikuzama ukungcolisa into ehlelekileyo, umsebenzi ohlelekileyo, umsebenzi obukekayo owenziwe ngamakhansela akobulawayo. Into ekhona ukuthi wonke umuntu ukhululekile ukuthi aqambe umuntu amfise afise ukuthi abe khona. Kodwa engikubone ukuthi kwesinye isikhathi abanye bebengasebenzanga phambilini kwesikhathi ukuthi bethole usekelo. So osokwenzakala ukuthi nxa sebedliwa sebezama ukuthi bethole izizathu ezokuthabisa abangani babo. Lokho alisilo qiniso, njalo into esiya esikhuthaza ukuthi nxa kwaba lomsebenzi onje sibe abantu abajabulela umsebenzi omuhle owenziweyo lokuthi sibe sidinga insolo lapho ongamelanga khona sithole leyo nsolo.
Lo ke ngumnumzana Swithan Chirotsa esikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo. Kusenjalo umnumzana Albert Mhlanga owayengumsekeli kameya wedolobho lakobulawayo njalo ekubandla le-CCC utshele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi kuyadanisa ukuthi sekulo meya ongumlungu lo msekeli wakhe ongadabuki esigabeni semandebeleni ngenxa yokuba nguntando kayiphikiswa kamkhokheli wabo umnumzana Nelson Chamisa.
David Coulthard ayisuye wafuna ukuba ngumeya, njalo uChamisa ayisuye wafuna thina labe-civic society sayisivumelene ukuthi at least kasinikwe ithuba lokuthi sizigedele umeya lo-deputy meya. UCoulthard kakulamuntu one-problem laye obulawayo. Manje into esiluhlupho ikuthi yena uColdad engakangeni uyasunga esongela icouncil esongela icorruption engakangeni. Konke lokho kuhle kwethusa abantu bakobulawo. Uyakwazi ukuthi ama-councillor abengawe MDCCC yena la MDCCC sonxayela esehlasela ama-councillor ethu engakangeni. Siba lokwethuka kakhulu ukuthi kanti ujongeni ngoba ngendaba zepolitics besikhangele ukuthi omunye umuntu ozacriticize ama-councillor ethu ngowezano. Hathi yena sisebenzelaye ube yi-senior leader, yikho esimesabela khona. Okwesibili, thina silokudanga njengobulawayo. Asisela meya wesiNdebele, asisela deputy meya wesiNdebele emzini wamakhosi. Lokho kuluhlazo olukhulu. Eku-right ye uCoulthard abe ngumeya, bese kuthi lilolandelayo laye abe ngumuntu wesintwini ngoba baningi. Hayi lapho besingabe sihlezi kuhle lathi yena uDumisani Nkomo bekuqondile ukuthi abekele kumbe silabo Edwin, silabo Sikhululekile Moyo. Nxa sokuyaba le-directive ukuthi asisela meya wesiNdebeleni, asisela deputy wesiNdebeleni, konke sokuthiwa kusuka eHarare singabantu bebandla, kodwa hayi lokhu kubi, kusiphathe kubi kakhulu.
Umcijo wakho wakuqala uthe kuyethusa ukuthi ubuya esonga umnumzana Coulthard esithi inkohlakalo lokhu lalokhu, kuyini okwethusayo nxa kuyikuthi ufuna ukulungisa okuhluphayo?
Okuza sihlupha sesithe sabona ukuthi laba bantu kabameli thina, kufane bayecela imvumo ngakho konke okwenzakala eHarare. Kanti thina besibanga ukuthi ngabantu esizabe besibathuma njengezithunywa zethu. Lokhu sokuthi kwabasebala ukuthi thina njengabantu bakobulawayo asena control over these people. Sizabona ukuthi sizenze njani ukuze ubulawo ube back ebantwini bakobulawayo.
Kodwa okwenze bagcina bevotelwa bengaphikiswanga kuyini?
Kube nzima kakhulu abantwana abangamakhansila ngoba kimi bancane babethwele nzima betshelwa ukuthi ozakavotele omunye umuntu ongashiyo lowo okhithwe ubukhansila kuyaphela.
Ubona ingani bazaqhuba kuhle yini umsebenzi? Singabona i-service delivery iguquka.
Hayi, kabana power yakho. Mina ngibe lobaba uJustin Dabeni ngiwu-deputy wakhe. Thina we-executive mayors, we above ama-town clerks, we above ama-directors. Singela minister futhi ongasicontrola. Labapho ngama-ceremonial mayors. Okwakhe uColdan yikuthi nxa kuthe kwaba labantu bemzini ezobabingelela, nxa kuthe kwakhe iklinika ayi-officiator. So umsebenzi wabo uzafanana nje lama-councillor. That's why kuthiwa ngu-councillor mayor. Kala power enganani. Even ama-tender lawa engizwa bethi bazawa-reversa, kunzima ukuwa-reversa. They can just review them. Bawa-review kodwa awuwa-council ngoba kulama-damage abakhona ungakhansila. So i-council ngokwazi kwami iyabingela mali yokubhadala lawo ma-damages. Ngithemba bahambile ku-training, hayi bafundile. ayisikho lokhu ukuthola nxa ukhampena yikho zakuthola susekhansilini, hhayi kwehlukene.
Ngezinye indlela kuzaqhubeka kulukhuni ukuthi idolobho lithole amanzi, ukuthi idolobho lihlanzeke, lokunye nje okuhlupha abantu kubuthwe izibi labathengisayo bengagcwali indawo yonke.
Kuzaqhubeka kulukhuni ngoba khathesi uminista nguye okontrolayo. Ama-provincial council ithemba njengana izano bezingenele bebodwa, uminista sezasebenza labo in conjunction labo.
Lo-ke ngumnumzana Albert Mhlanga owayengumsekeli kameya wedolobho lakobulawayo njalo waba ngukhansila ekubandla le-CCC. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekhona le kobulawayo. UZulu usele bambe wangaphansi kulandela ukwethulwa koluhlu lwabaphathi ntambo iCabinet ekhethwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ebalisa indodana yakhe umnumzana David kudakwashe Mnangagwa ozakuba ngumsekeli kamnumzana Thuli Ncube kugatsha lwezemali lomzukulu wakhe umnumzana Tongai Mnangagwa. Ukudakwashe ngomunye wabathole izicoco zama-degree ngeviki edluleyo ekolijini le-University of Zimbabwe. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga ususwe kugatsha lwezempilakahle kwafakwa umnumzana David Mombeshora. Abanye bathi uluhlu lolu ngolungathembisi ukuthuthukisa ilizwe olungakazeli ubonakale selokho ilizwe lathola uzibuse. Ngesizwe amazwi omsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Bayazibuza ukuthi ihloseni ngeyokuguqula inotho mbe ngeyokuzisebenzela njengemuli. Bayabuza bathi kungani upresident esefake izihlobo zakhe ku-cabinet. Ku-Ministry of Finance sibona kulojaha ongu-deputy khonaphana ozasebenza lo mthuli okuthiwa ngukhula Mnangagwa. Siye ku-Ministry of Tourism sibone njalo kulojaha ozasebenza lo mama uRozi okuthiwa nguTongai Mnangagwa. Bathi lokhu kuhlukumeza umzimba ngenxa yokuthi uhulumende lo sokukhanya ngani ngomdeni. Bayazibuza ukuthi kuswelekala abanye abantu na ede bengancedisa uma befuna ukuthuthuka abangancexhasisana ngeze umnotho leze tourism bafaka abantu singafaki ngebuhlobo esithi nepotism. Ngisho le constitution yeZimbabwe ayifuni abantu abalenketa abachabi abathanda ukusebenza lezihlobo zabo okuthiwa yinepotism. Namhlanje upresident sequme waqamula iconstitution ngoba sefake abomdeni wabo.
Kodwa libona izasebenza kuhle yini i-cabinet le okokuthi ingenelisa ukufeza injongo zikahulumende?
I-cabinet le inkulu, ngabe uhlanganisile amanye ama-ministries aba ngama-departments njenge-Ministry of Higher and Primary, ngabe zihlanganisiwe? Sabona njalo se-create amanye ama-ministries ngaphandle kokunciphisa i-cabinet. Abantu babamba umlomo ngaphansi besithi gala abacebisi na abazamxhasa kwenzela ukuthi iZimbabwe economically, social and otherwise iguquke, hashi ukudla ingqoqezi zomlomo. Abantwana abasakwanisi ukuya ezibhedlela, abagulayo abasazuza imithi, labafuna umsebenzi akusenamsebenzi ngoba babona ngokuthi icabinet le inqele njalo iphunga ufaka idobha abantu abangalam history abangaziwayo ukuthi bake benzani. Sibona ngani konke lokhu kuzabhidliza umnotho wethu ngamandla. Yikho ke thina sisithi kungcono sivumelane njengamaZimbabweni siqalise inew election ezakhipha uhulumende wabantu, hhashi ukuhamba nehulumende engawinanga ama-election uhluzabona sebesenza ubugweregwere sinifaka izihlobo zabo konke lokhu kubuhlungu kusukumeza umzimba khombisa ukuthi lapho siyakhona kumnyama.
Lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje okunye okudanise abanye ukuthi kulabantu abalutshwana abadabuka izabelweni zeMandebeleni. Kodwa ingcwethe ecubungula izombusazo omnumzana Methuseli Moyo utshele Studio 7 ukuthi bekunzima ukuthi umnangagwa akhethe abavela esigabeni seMandebeleni ngoba bengavotelwanga ngobuningi abezanu PF abadabuka kulomhlubulo welizwe.
Siyibonile i-cabinet ka-president singathi i-cabinet entsha ngokuthi ifakwe lamuhla kodwa abaningi bengithi uminista abaningi abanye baphendukile njengominista de bekhona abadala kwazofakwa nje abatsha lapha nalaphana kunzima ukuthi kuthiwe ukuthi bengenelisa yini basoze benelisa. Sizabona ukuhamba kwesikhathi ukuthi basebenza njani kodwa singakubheka ukuthi ubisele umthuli ncube kufinance laphana. Kungabe kunzima ye kodwa umthuli uyatshengisa ukuthi ulawo amacebo ulayo ingqondo yokuthi kumele kwenziwe njani loba kwesinye isikhathi nje umumo usuka umehlule. Abaningi ababiselweyo ngominista njengakade bevele bekhona kunzima ke ukuthi ngezindlela kucace kuhle ukuthi kulontshintsho bani olungaba khona mbo olungaswelakala. Sokusitsho ukuthi yena upresident ubanika amandla anjani i-freedom enganani ukuthi ba-implemente bebenze lokho ababona ngathi kunganceda ilizwe ngoba kwesinye isikhathi usuka kuxubane i-politics le-administration. So-ke kuzabonakala kuya kwesikhathi ukuthi basebenza njani.
Manje ngokubona kwakho ubona ungani nga ekhethe obani kumbe ngabe ukhethe njani ngoba sizwa ikakhulu abemhlubulweni weMandebeleni labo bekhala kubana hayi kungani ubengabhekanga khonale ungathini wonalo
ye ungabheka icabinet yes abanye bathi abantu bathiwele ndibalutshwane kucabinet kodwa uphinde ukubheke ngendlela yokuthi nxa upresident ekhetha abaminista andi bekhetha bephathi yakhe abawinileyo so bavele balutshwane abezanu PF abawina eMathewuland njalo kumele abheke ukuthi bona ababawinileyo yibaphi vele abakhona sokuba ngominista kusiya ngezinga lemfundo langomsebenzi abawaziyo. So kutsho ukuthi-ke ube vele elalokho kodwa i-limited choice ube ngela bantu abaningi so ubekhetha kubona ababakhona. Yebo ye abantu bengakhonona kodwa ayukhala i-province njengobulawayo anti iZANU PF yaphuma le 0 out of 12. So ke kutsho ukuthi akula muntu wezanu okade khona kobulawayo owinileyo kubengamfaka yikho-ke okudala khona ukuklana kodwa uzamile upresident ngoba nxa ukuthi uyakhangela bakhona amaminista sikhuluma ngomthuli ncube sikhulume Thembiso Nyoni o-Edgar Moyo abangama-full cabinet ministers abafakileyo yikho-ke vele anti izikhundla zona zilutshwane njalo ama-province maningi angu-10. So ke nxa uminista bengaba ngu-30 kutholakala ukuthi abathize besithi 3, 4, 5 bavela ngapha ukunanzelelo lakho kungikhani ukuthi hhayi mana ngibafake ngoba loba abantu bakibo bengasivotelanga kakhulu kodwa kwezindawo basivotele soke wasekhetha kubonabo.
Lo ke ngumnumzana Methuseli Moyo ocubungula izombusazwe. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi bonke abafungiswe ukuba ngamalunga edale lephalamende kuzamele baveze inotho abalayo kungakedluli inyanga kaLwezi. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi owake waba ngumeya wedolobho lakobulawayo umnumzana Joshua Teke Malinga uzabekwa emathuneni National Heroes Acre eHarare ngomgqibelo. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
GK Mosheweni njani lento ekhulunywa yi-ANC le ukuthi kuthiwa bazothatha amasosha lamapholisa beclean iSouth Africa bekhipha ama-foreign yikudakwa lokho, yikukhuluma umbhulu lokho abawenzayo lokho. AmaZimbabwe kuzamele asuke lapha ahamba ayigcwale iSouth Africa ukusukela manje usiya next year, yikuhlanya lokho abakhulumayo. Ngoba uRamaphosa bafikile mbalula yibona athi bekhuluma nje emalangeni be support iZanu, iZanu manje uRamaphosa beqinisa ilokhu zenamakhala sizala South Africa ezokugcoba umnangako ethi ukuthi ngupresident. Manje bezozotshela abantu eSouth Africa ukuthi khona kumele bekhipha amaZimbabwe, bachaze bekhipha ama-foreign, bachaze ukuthini, wayebedlala ngabantu beZimbabwe. So le nto abayenzayo leyo ukusimbhuruzela le, kusimbhuruzela le. Abantu beZimbabwe kumele basuke manje baye-South Africa yeBotswana la wonke amazwe aseSadaka ukuze bebone ukuthi uhulumende lo usifakile, asisithe simfakileyo uhulumende wezigebenga lo okhona manje ufakwe yifezi ungenele ngenkana sohulumende okhethwe ngabantu. Sifuna ukuthi aphume, sifuna kwenza ukhetho olutsha, khathele ngalaba abantu laba le-South Africa lo Ramaphosa lufikile mbalwa, sikhathele ngabo. Ngiyabonga, ngakhuluma ngomasenga ngapho kobulawa ephumule emadodini.
Studio 7 bantu beZimbabwe lonke jikele, asitsheleni lo muntu athatha abantu abakhaphumahana kibo kuseZambia lapha sezama ukushaya khona ikhulu kwayehlula. Angazi ukuthi ulwane ukuluya kwazini ngoba the time iZipra forces ithathile izwe bathi wayecatha emanzini ekhiphela amakhala phandle njengengwe, bathi wayeyingwenye igama elithi crocodile lavela khonapho kubalekela emanzini, akathathe abantu bakhe ahambe. Wena mugwadi ngini kuseMozambique, hambo zambu khansele Mozambique, walitshela ukuthi Zimbabwe ngemaforeign walikuroba lo nyaka kuyagcina, and ekugcineni kwenu asazi liyabalekela nga yazisilani ukuthi silikhangele thili sesibona siyaphelela ngapha.
Gqum 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 kutshelela ke. Ngibonge nami ukuthi ngibe khona nami ukuthi ngirekhode nami ku-Studio 7. Akuna nto eningi engizayikhuluma, into engikhala ngayo ukuthi ke hayi ama-supporters bafanele belandele umthetho, ngoba lapha singakhangela ngokuthi kuthiwa ama-players ama-supporters e-Islanders angena e-stadium akhahlela, kulabanye abantu ezingathi thina ngama-supporters. Kulama-supporters, kulama-sympathizers, kulama-members. A member can't do that. Yebo, ama-players lawa adlala under protest ma kukhuyukuthi kulento e-wrong eyenzakeleyo. Siyazi thina kudala suka ne-Islanders kuze kuye kufa uLokuzeni uColette bahlangene ebulawa eHarare kudlala iChibuku trophy, yabuya yabuyiselwa lapha kwadlalwa wrong, vele kungafanelanga ukuthi buye idlalele Rufaro. Kodwa ke lapho what we lost umuntu okuthiwa Colette bahlangene, that was in 70s. So ke okunye okwenzakalayo esikhaya, ibuzwe lilizwe libuswa ngenye indlela esingakaze siyibone. Umuntu engalale ephuphile eqaphe eqethukile uvuke ecabanga ukuthi hayi namhlanje mfaka ubani lobani vele ngakubo ona kutata umuntu owaresignayo ukuthi hayi kuthiwa urepile uyabuyiselwa futhi emsebenzini njani, ngoba umuntu lwana wakubona ukuthi akuhambi kahle kodwa uyabuyiselwa emsebenzini. Hayi, ibulizwe libuswa ngabantu abanye abazicabangelayo kwabo. Hayi, angazi ukuthi basithatha phi isibindi lesingaka ukuthatha ilizwe bezo kwabo. Thank you.
Right. Mina ngikhulumayo ngomfakanhliziyo, yokhulukanhliziyo shiwa. Oh yeah, kodwa kwethu shiwa eZimbabwe hayi kuzima shiwa. Abantu sebe tetjizwe balenze ngani ngokwesobhu asongwesobhu kuphela lokho naso kufiltona ngezibongo. Hawo bakithi sophephe laphi inkosi yami? Hawo bakithi shwa kuze kube nini shwa lonyaka besizamile abantu bebezamile ithemba labantu liwele phansi lonyaka bakithi. Hayi, kodwa asithe themba lokuthi kuzalunga, asililahle ithemba lokho esilibeka lapha ithemba ukuthi kuyalunga kuphela kume kusafika ku-2028 sokulungile.
Studio 7, unjani nabasakazi bakho bonke nabalandeli jikelele, ninjani? Hayi, thina siyaphila libingelelo esithina sikagilidi la ezibuhlungu esizizwayo ukuthi iZimbabwe kahle singeyakomnangagwa. IZimbabwe lethu uthi singeyakomnangagwa, siyidina family, akuseyilizwe sokuwumuzwa komnangagwa. Okay, siyababongisa bonke abakomnangagwa kuko konke abakwenzayo. UNkulunkulu uye ukubeza ukhangele konke abayenza abakwenzayo uJehova ongahlulwa lutho ukukhangele siza kubona ukuthi kuzogcina ngapi noma aze izithathe ezigcina ikhanda njengenkosi uFaro uFaro naye kwaqina ikhanda waze kwafika isikhathi ukuthi alunge siyeze sake isikhathi
Studio 7 siyabingelela siyabonga kakhulu ngomsebenzi kuyadanisa kakhulu ukuthi abantu beZimbabwe bebone uMnangagwa lezanu PF yakhe bezimisela ukuthi bathi bangama president bagcobana bagcotshiwe kumele babuse enye futhi 5 years phezulu uhluphe kokungaka bengakhanyi lokuthi isikufiso somntwana wesikolo baza sisehlisa kanjani sibe imali uteacher uzahola malini toqala leyo singaza khulumu lokho kwaxaka kudala imfundo umgabe obekwazi ukuhlonipha akula umntwana eZimbabwe bengafundi kodwa ngegovernment yona le uthi a new dispensation yabo mnangako abantwana bethu basafunde emakhaya ischool fees ziyadula so behlulwe yihealth sector behlulwe yieducation behlulwe yimigwaqo behlulwe ukukhanda amathuba emsebenzi amakampani akwabulawayo avalile wonke bengikwabulawa ngiyovota mina kula company khona basebenza ngakuphi abantu bakithi kuthiwa bebhadala ifees okay uMnangagwa lezana uPF mayifuna ukubusa ngenkani i5 years bafuna ukusikhandela ilizwe elinjani ngoba ielection sizama ukuvota sabakhipha ngeelection bazifaka ngenkani okay inkani yabo le bafuna izifees sifikise ngapi kumbe bona beyizana ubelief gauli bafuna ilizwe leli ngenkani le abafuna kuyenza kuze kuyofika kuphi sicela basiphendule khona nipezana ukuthi i5 years laba ibambe ngenkani beyithathela uChamisa bafuna ukwenzani ngayo ngoba ilizwe leli libahlulile lababona noma beyiziphofu manje sebeyabona ukuthi bazimpumputhe kodwa babona ilizwe leli liyabahlula so sicela siphendule ukuthi bafuna ukwenzani ngelizwe lelo
sanibonani ku studio 7 ninjani kodwa abantu bakithi ayeye siyayizindaba ka president Mnangagwa ogcoba abantu bangakhi bafaka abantu bakhi bezikhundleni ha vele into yabo beke lokho ebisela imigxaxaxa amaxhewe kena la yini into ayenzayo 43 years be akulanto eyenziwe laphana sizozothwala nzima nje ama Jespala Street ha lapha sithwele imbawula abantu bakithi sithwele imbawula akunanto eyenziwayo bazidlela nje imali bayenza ukuthi bantshontshe kahle nokuvota nje sidlalisa izikhati zethu sithi siyavota sivotelani idoti odwa le hayi laba kunzima la hayi libayikele badle lamasela amasela ahlale sidla ngoba into zobusela akulanto izabenza yona ngoba bona bathembe yonke security ngeyabo kholo seJohan les
ye ngingilele enkundleni basakazi bantu bakithi mina ngokubona kwami angimboni impela ukuthi kusese khona umuntu ongathi ihamba acaba ukuthi izano kukhona okunye engasakwenza eZimbabwe kodwa ehamba ecaka ukuthi izano isengathuthukisa ilizwe khangela le cabinet yakho nefakweyo umuntu lwana uzubiselela abantu bakhe abayenza bonke amadili yibo futhi obabisileyo kambe khona laphana mpela ukhona umuntu mpela ocabangayo ongacabanga ukuthi kudlaba le ntuthuko ilizwe nje liyabonakala ukuthi liguqa ngamadolo okunye njalo futhi kanti umehluko wefazi le 5th brigade ini cabanga ukuthi into efanayo ngoba i5 brigade into eyayi ibunjwe ukuthi izoqeda abantu abaphikisana lo government ifazi layo ibunjele ukuthi khona izothumba abantu abaphikisana lo government ngalokho kuyabonakala ukuthi izizwe ni asindawo izano kungeke uvuke namhlanje ukuthi izathuthukisa izizwe njalo futhi uma ngempela izano ilawo ama supporters ayo kato kwenza be foster abantu ukuthi bebalandele yini okwenza ifazi yayi ivotisa abantu ngenkani yini bona ama supporters belawo kuyacaca mpela ukuthi kuliqinisa ukuthi ama supporters abalawo babamba abantu ngenkani yikho mpela sikubonayo laphana kodwa abantu abasacabanga ukuthi kuzaba lentuthuko abakhohle bephinde
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngenombolo ze WhatsApp ezithi +1 202 465 0318
Hey Manai Wazen Zwan Konja nga window mchova Konja nga window mchova Zwan Konja nga window mchova Zwan Konja nga window mchova Manai Konja nga window mchova Zwan Konja nga window mchova
Zwan, konja jango window mchova. Zwan, konja jango window mchova. Zwan, bati ngulova. Uchara skela kutwana mplanya alova. Uyazi ngilise nteneya. Uchigi miyena agalanda buzon lobola. Aswasi kire chingi ya chombola. Dengi chapu vela ngia bakola. Amba yelo abamnyama jenge Coca-Cola. Inga pala nga panjenga mabire ngola. Konja jango window mchova. Conjunction of Windom Tova. Zwan, conjunction of Windom Tova. Zwan, conjunction of Windom Tova. Manai, conjunction of Windom Tova. Zwan, conjunction of Windom Tova.
Konje njengowindu umchova ingoma kama 99 isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngisithi yasidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kodwa silazo ezinye ntambama ngo half past 7.